Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku 11 Mabasa 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhlelo lokubhalisela ukuvota luyaqala njalo namuhla ngesikhathi uluhlu lwabavoti ivoters roll ilenani labantu abaningi abangasekho kulolu luhlu. Ugatsha lweZimstart lubikwa lutshele amatitshala afuna umsebenzi wokubala abantu uhlelo lwe-census ukuthi nxa bebeke batshengisela ngokukhalela umsebenzi bengalokothi badinge umsebenzi we-census. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi zintathu izifundo ezimgqoka elazithola ukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Njalo namuhla ngesikhathi uluhlu lwabavoti ivoters roll ilenani labantu abaningi abangasekho kulolu luhlu. Kubikwa kulamabizo abantu azinkulungwane eziyisithupha lantathu 63,000 angasekho kuluhlu lwabavoti. Ilizwe lonke jikelele libhekane lokudonsa amadolo phezu kodaba lokubhalisela ukuvota, kodwa izigaba zeMathebelele yizo ezilenani eliphansi kakhulu kuluhlu lolu. Kutsho ukuthi izabelo zokuvota kumbe ama constituency alakho ukwehliswa kakhulu ezigabeni lezi. Uhlelo lokubhalisela ukuvota lolu lwenziwa kanye-kanye lolokubhalisela izithupha lukhangelelwe ukugcitshwa ekupheleni kwayona le inyanga. Sixoxe lo senator wesigaba seMathebelele South uNkosazana Lindiwe Maphosa oyibandla le-MDCT. Saqala ngumbuza ukuthi kungani abasakhulayo besigaba seMathebelele South bengabhaliseli ukuvota ngobunengi.
Mina into engiyibonayo kakhulu eyenza ukuthi khona abatsha beswela intukuntsha yokuthi babhalise ukuvota kumbe khona ukuvota ngokwakho ngoba ungakhangelisisa kuma-by-elections intsha ibimbuthwane kakhulu evotileyo. So isizathu esikhulu isona lesi ukuthi khona akula msebenzi because akulenye into ukuthi umntwana nxa engathi uyahlala lapha eZimbabwe uyabe ehlaleleni. So isikhathi esiningi nxa umntwana eqeda nje form four abanye abaqedi bayathi kubo form two nangasayanga egangeni ukuyateketha ihle achathe umfula eGoli, abanye bayebutswana, abanye bayangaphi ngoba yiwo uphela umsebenzi umuntu angawenzi ngoba sebebona ithivini kathese abahamba kuma-university abangamagraduate basebenza umsebenzi yena leyo okuthengisa ama-airtime kumbe umsebenzi wokuthi ayegebhe igolide. So yiyo enye into e-afektha kakhulu enye futhi into e-afekthayo abantu sibili abatha yebo kwezinye indawo balokhu belehophi kumbe ngathi belokhu bele-faith nge-election but sibili kungapha esigabeni seMathebelele South abasenayo naleyani into kumbe ngithi iwopu ukuthi ukhetho sibili ngabathi into ebeyinto kwesi sikhathi bathi kuvotwa kumbe kubhalisa basica begcwele emabhawa wafike begcwele emakhoneni bezihlalele bexoxa ngoba abasela faith ama-electoral processes.
Manje njengani abantu bezombusazwe kuyini elingakwenza ukuze libakhuthaze ukuthi baphatheke kukhetho?
Esikwenzayo khonokho khithi esihlala sikwenza ukuthi siyazama ukuthi khona siyenza ama-education lathi sisekelane lezethu ngoba nto uyakwazi umthetho ukuthi izethu iyekwanisa ukuyenza i-voter education kodwa hhayi emalandleni ethu asingeke sibayekele ukuthi sibaxwayise ukuthi ukuvota khona ngokwakho kuqakatheke ngani ebantwini. Kodwa-ke khisi singakhohlwa futhi ukuthi thina njengeMathebelele region singabantu aba-afekthwa kakhulu ngendaba zezifa zabogugrawindi lezinto eziningi. So even iningi labatha futhi alinazo izithupha lama certificate yebo yesizwe ukuthi khona igovernment ivule iblitz kathesi ukuthi asizithupha but into ehlupha yena le ukuthi umuntu uzele umzali siyake ngelabhete ngelasithupha umzali omzali engela so yinto esihlala ikhona so silenengi ipercentage sibili engelazithupha ezenelisa ukuthi khona lihambe beyeregistre ukuvota but thina esikwenzayo njengenkokheli amahambi nedala ephalamende le nkokheli yezombangazo siyazama ukuthi sibakhuthaze sibatshengisa ukuqakatheka kokuvota sibatshengisa okwenzakalayo ngabona bengahlala bengahambi kuyavota sitili baya begazinwa ngabantu bona ababaya bengabavotelanga so thina esikwenzayo khona ukuthi sikhuthaze ngendlela eziningi aluba izimbabwe layo injengamanye amazwe ayabe lezinto eziningi besingasebenzisa into eziningi abasuke amanye amazwe bayasebenzisa izini ama-voters club bayasebenzisa ama-entertainment lokuzeni ukuthi abantwana beze bele ntuza mbe kule nto ebaye-encourage mo ukuthi behambe beyivota kodwa-ke njengoba singela wonke khonokho sizame ukubatela nje ngemibomo ukuthi kuyokuqakathekileyo
unkosazana Lindiwe Maphosa ngusenetha wesigaba seMathebeleland South engoyibandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni Studio 7 eseGwanda. Ugatsha lweZimstart lubikwa lutshele amatitshala afuna umsebenzi wokubala abantu kuhlelo lwesensus ukuthi nxa bebeke batshengisela ngokukhalala umsebenzi bengalokothi badinge umsebenzi wokubala abantu ngoba bazawuncitshwa. Iphephandaba leNewsday libika ukuba kulenkulungwane zabasakhulayo bebandla leZANU-PF abaqatshwa yiZimstart ukwenza umsebenzi wokubala abantu. Leli phephandaba lithi inhloso yeZANU-PF ngeyokuhlela amanani abantu ukwenzela ukuthola amavoti amaningi lapho ezigabeni ezilabantu abasekelayo bebaningi. I-census ezaqala ukupheleni kwayo nale inyanga ikhangelelwe ukuthatha amalanga amahlanu. Umkhokheli wenhlanganiso yamatitshala eZimta umnumzana Richard Gundane utshele iStudio 7 ngolwesihlanu ukuthi bakhathazekile ngenyathelo leZimstart elokuncitsha amatitshala umsebenzi we-census bona bengabahlala bewenza minyaka yonke nxa kulohlelo lolu. Eminyakeni edluleyo kuvame ukuba lokukhonona kwabahlali bakobulawayo abathi bona amanani ayethulwa lugatsha lweZimstart atshengisa ukuthi abantu balutshwana kayisiwo iqiniso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe thi ecubungulayo ezombusazwe umnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo.
I-census iphatheke kakhulu kuye edemina ukuthi ama-resources abiwa njani, ashewa njani. Sengisa i-census ngoba i-census ikhangela inani labantu ukuthi abantu bazadinga amasevi anjani nama-resources anjani. So luhlelo luqatheke kakhulu, ingakho nje sekuqathekile ukuthi i-census le yenziwe kuhle, yenziwa ukuze incindezele abantu kumbe isebenzele olunye uhlangothi lombangani.
Siyabona ukubana nxa kukhithwa amanani ikakhulu akobulawayo kuyaba lokukhonona ukuthi abantu bamele bebe baningi kulalokho okukhulunywayo, ukubona njani wena?
Ngibona kungabe kuyiqiniso lokho but ke ngokucakathile ukuthi inhlanganiso ezimele amalungelo abantu yoluntu lazo zenze obuthiwa ngesilungu i-Shadow Census futhi zikhangele ukuthi uhlelo lwe-census lwenziwa kuhle, zikhangele njalo lamanani amanye avela kubo ama-city council beqathanise amanani ukuze ekucineni inani ephumayo kube linani eliveza inani eli-right.
Manje nxa sikhangele bona omanisipala ikakhulu umanisipala wakobulawayo kalayo yini indlela yokuthi ethule yena amanani ayiwo?
Ya kuyenzeka loba nje kungekho ngathi kuphelele ngoba yibo abakwaziyo ukuthi xa bekhaya indaba yamabhili zamani bale ndlela yokukhangela ukuthi abantu bangayi iloba engxenye kuyabe kungaphelelanga kodwa bayakwazi ukuthi roughly abantu abahlala ezindlini bangayi xa besebenzisa indaba zamabhili nje amabhili amanje. So labo bale ndawo eqathile khonapho kwi-census njengama-local authority.
Kodwa wena nxa ukhangele ungathi kuye khona yini ezombangazo ezigcina zingena ekubalweni kwabantu ukuthi amanani lawo agcine engaphumi kahle.
Yes, izingangena ngoba indaba yesensus la iphosi ihambelane indaba zabo automation lobi ama constituents lokuthi amabantu lombangazi abekwazi ukuthi vele abantu abaningi bangaba balutshona bangathi kungenzeka ukuthi kuhlangane lendaba zomfusazombe zombangazi ukusetshenziswe kuma-election ikakhulu kubo
Umnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo yingcwethi ecubungulayo zombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi zintathu izifundo ezimqoka elazithola kukhetho lomabhayi elections olusanda kwedlula. Leli bandla lathathelwa izikhundla ezintathu libandla le-ZANU PF kukhetho lolu, okuthiye abazibuza ukuthi manje pho ukhetho oluzayo alusoze luthiye leli bandla linqotshiwe na. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda usithumele umlayezo kamakhale khukhwini olandelayo.
Sesicubungule sabona lapho kuthiwa khona iZANU PF yawina eCholocho South, ePUS leMtasa South. Sibona izinto ezintathu eziphuma phambili. Okokuqala, izinduna ziyaphosa, ziyabamba abantu ngodlizi bethusela ukuthi bavotele ibandla leZANU PF. Labantu bathusele basithi bayavota bayaqala bedlule esixukwini baqala baqonqoselwe ukuthi lizavota livotele iZANU PF. Esithi ngesikhiwa intimidation, abantu abavota bethuselwa kakhulu ngapha emaNdebeleni bahle bathi liyayazi igukura hundi lingavota kubi lizabuya lizecholwa lizinduna lamasabu. Okwesibili, sibone njalo abantu bakwethu abaqeqetshileyo abafundileyo uze sebevothelwa ngabanye kuthiwa ngama-assistant voters. Abantu abaonesi lama-teacher bayalandwa kuthiwa lina siyalazi lingabathengisi ngelanga lokuvota lizavothelwa ngabanye lina lizenze njengabantu abangafundanga. Uzabona sebevali sebevotile sebesiyasayina ebhukwini lalothe kafundanga sesayina isignature esiqinileyo esilomkanti esedlula lowo omncedisileyo. Okwesithathu, sibona njalo ukuthenga amavoti. Siyazwisisisa upresidenti weZANU uMnangagwa wahamba waya eBinga bafika bayenga abantu babapha amabhasikili babathi bazabalungisela izikepe ngesikhathi sokukhampena. Bafike eLangavura sabona umfumi layo candidate weZANU PF ngikhona ngale esipha abantu imali kungani ngamabhansi khonokuyana kwenza mhlophe ukuthi ama-election yethu angabi free and fair and credible. Ngiyakuphinda, ukuthuselwa izinduna lamasabhuku emareserva abantu bavota besethuselwa. Okwesibili, abantu abafundileyo ukubala bayatshela ukuthi sizalivotela kamba manga ukuthi alikwazi kubhala. Okwesithathu, abantu bayaphiwa izinto esithi yi-vote buying. Izinto lezi ezintathu zingayekela ukulungiswa mahlabezulu sizabe lokho esingabantu esihlala sisidla ingqoqo zomlomo, abantu abahlala bebindana, abantu abahlala bekhamana ngenxa yokuthi akula muntu ofuna ukuthi evotele ngomunye umuntu yenesazi ukuthi uyakwazi ukufaka uxa. Sithi uheadmaster wesikolo sezavothelwa ngumntana kowaqeda ugrade 3 sesithi yena akawazi ukuvota. Yikho ke lama-statistics lapho ukuthi abawina khona uzabona abantu abancedisa ukuvota baningi ukudlula labo abazivothelayo.
uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Lilodaba lokuthi ugatsha lokulondolozwa kwenyamazana zendle olwezimpacts luthi uZulu kumele ananzelele ukudla inyama yenyamazana zendle engahlolwanga ngoba ilakho ukuba lemikhuhlane. Isikhulumeli salolu gatsha uMnumzana Dinashe Farao utshelele liphephandaba ukuthi lolu gatsha luyenza imizamo yonke yokuthi inyama le iqale ihlolwe ingakathengiswa kumbe ukudliwa. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi uhulumende uzathumela odokotela abalolwazi lokucubungula imbangela yemfa ama-pathologist kwele Mozambique ukuyagebha izidumbu zezizalwane zeZimbabwe ezedlula 150 ezakhukhulwa ngamanzi ezulu lesiphepho u-Cyclone Idai ngomnyaka ka-2019. Sengilichia esandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyabingelela Chris Gambe, ngiyabingelela loba nje lingamphenduli kodwa celani lizame ukusiza abakwethu udaba lolulu. Namhla ngithi ngilalele indaba zekuseni lapho esika Studio 7 laba abantu abafaka amavoyisi abo lapha nebakhuluma udaba olufana nolwamexethi undoda lowanje abambanga uthithe igama lakhe mbani lapha wathi ungalalela amavoyisi abantu abakhuluma ekuseni namhlanje kulobaba omunye okhulumile ukuthi unkosikazi wakhe unkosikazi wakhe olomzali wakhe omunye uvelele e-South Africa omunye ngumzimbabwe so siwathathele isithupha kasela sithupha. So yabona kulungana yikwe ngangukhuluma ukuthi tana ma usiye ma-passporti bafika bekubuza imibuzo efana nale makuyikuthi omunye umzali wakho uli-foreigner so Mzimbabwe national. So kuyahlupha kulungana le-passporti kuzeyithole kubani kuyahlupha nje ubona sitho ukuthi uma unkosikazi wakho sengumuntu ohleliyo nje kutho ukuthi phela lasemazweni kasahamba kodwa nje siphila sihambe emazweni okay makungasela sithupha phela kusela nto ongayenzi empile and futhi bathi kabuye lokuzima wakhe lo le death certificate mabeza nje ukuthi kuye le death certificate ingxenye umzali wakho lo ongubaba eleka ukwadla lapha ukuthi kibe kungaphi wabo ngokuzala wakuchiya lapho eZimbabwe uzabuza qondanga yiko mina ngangicelile ukuthi kathi indaba lingasinge lapho e-Home Affairs besichazele kahle ukuthi i-post yenze njani esikenzi yenze njani lathi sikwanisa ukuzikhulumela labo ukuthi inkinga esihlana lazo yini siyacela ngangomusa langothando lingasenzi kanjalo sikwanisa ukuzwisisa indaba le ukuthi kathi bafunani khona ngoba ma ufika ema-ofisini vele abakuchasisele kahle phela bavele bekujikise nje masinyane abakutsheli ukuthi yenza so 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 so
Angibonani kanti bakasicecese ngiyalibingelela mina ngithemba ngizabala i-audio yami le ngithemba ngizabala uma lingayibala ngingajabula kakhulu ngoba uthele ubunzima kulelana elizwe laseZimbabwe yinje ngikhuluma nje kule ndaba le yokuthi ma ungelasibongo esaphandle loko esingayisiso seZimbabwe njengokubana mina ngingu-Mr Mwale so ngilohlupho lokhu kule njalo ngingakhulumeli mina ngedwa ngikhulumela bonke abantu abanezibongo ezivelela phandle kwelizwe laseZimbabwe so ngisithi ngicelani ke besibuzele abe Home Affairs abeZimbabwe ukuthi kathi yindaba besithe abantu njengokubana umuntu uyabezalelwe khonapho elizweni laseZimbabwe bona besithi adinga isithiseni ukuthi bakutsho njani because thina silobufakazi ukuthi sazalelwa laphana mase besithi sidinga amasithizeni siyalo kunikwa la ma-passport babesithi ukuthi siyenga ngicelani ke lisibizele nalo we-Home Affairs akasichazele ngoba le ndaba iyasihlukumeza kakhulu sifika lapha ukuthi asiye siyeharale siyodinga khona ama-citizen singakwazi lakweharale sifike sibanje isigebenga khonazo so okuningi siza kukhuluma kumele lizame sibili ngendlela zonke lithilethela be-Home Affairs lapha bekhulume labo kumbe nami lingangithinta sizame ukuthi sixoxe ngodaba lolu ngoba luyahlupha kakhulu luyahlupha sibili luyahlupha lapha izibongo lezi lata sizithandanga ukuthi umbeni into esazenzayo mene njani kuyatholakala wonke amazwe omhlaba njengokathesi abantu bezimbabwe begcwele umhlaba wonke bathi izibongo but akwenzakali lokhu okwenzakala elizweni lasezimbabwe ukuthi yabo siye kumele edinga isithizeni yalapho okuvela khona ubabakho so ngiyaxolisa ukuba mude njalo ngingajabula uma lingabonge i-audio yami leyo
salibonani bantu bakwa-studio 7 njani enjawo elibuzo hayi mina umuntu okhulumayo ngixolisa sokamathanda khona lapho egoli mina ngikhala ngalaba manje abantu besishoneni la ukuba kulo akanti bona why besuka kubo le kwazimba la kubo TV khonale kubo mzumbu wamaranda bekuya bezohlala kithi ngapha esindebeleni kodwa mina-ke angaze ngibona even one indebele lakithi lisuka lapha lisiyahlala kozumbu wamaranda khonale and yona indawo yakubo iyaluma yini abayenza ukuthi baze basuke kubo babuye kithi ngapha bazosiminya ngoba thina siyizizalwane zasemandebeleni asikathoni indawo zokuhaha mara bona basebehlengi sebethethe konke sebeona yonke into thina sisakwazi ukuphefumula ayi besicela nje ukuthi ngayo nje basivulele isitesi singumdeni siyazilathi sizame ukulungiswa kwethu singumdeni babe bahambe babuyele kibo kanti kubo kulani bavalekani kubo bezebebuye bazosinyinya ngapha kithi emandebeleni angithi bona basuka le mpumalanga bahlale empumalanga yabo lathi siyihlalele entshonalanga yethu sikhathele ngabo laba bantu labo everywhere yibo yonke into si-onwa yibo konke nje ukathi uyahamba nonoma uthi uyenkomeni uthola yibo uthi uyakuphihuphi yibo eyibhedlela yibo yibo sele-ona amashop thina-ke right is your honor kupho ngokwethu hhayi suka sikhathele ngala amashona la akababuyele kubo
sanibone studio 7 linjani siyabonga ukuzinyeza ezimnandi esiphuma la ngaphansi komqamelo noma yikuphi bakithi siyacela iveki ayikwazi ukuzwela izidlalwane zasezimbabwe ma izidlalwane zasezimbabwe zixhupheke kakhulu iveki ingasebenzisani lezalo please siyakucela lokho kayizama ukuthi ibe fail kuma-election siyacela ngoba siya kuma-election abalulekileyo siyakucela kulokho siyakucela izethu ayicabangele izalwane ziyahlupheka zigcwele emazweni abanye abangafikiwe emazweni bedinga impilo abanye ngabalimala ezindleleni siyakucela kulokho kwizethu inkosi yami ayibe fail kuma-election sicela ibe fail kuma-election izethu ayikele ukusebenzisana lezalo Please, siyacela Zeki, siyacela please, akeli cabangela izalwane zasezimbabwe inkosi yami, siyacela.
Salibonani ku-Studio 7, ngikhuluma lo Masombuka lapha. Ya, ngiyabonga kakhulu bantu baka-Studio 7, umsebenzi omuhle liwenzayo. Kodwa bengifuna ukulimukisa umqondisi Moyo, ngiyamthanda ukumlimukisa. Ukubonile mqondisi lokho kwenzakale kuMonzona, ulimuke mfowethu kungayenzakali lakuwe. Abantu sebekhathele ngokuloko bedlalo. Asisho ukuthi iyadlala kodwa nanzelela iqembu leopposition elikhulu ukuthi yilipi. Ukusungena kilo uncedisane lana. Inkinga iZANU-PF. Singakhipha iZANU-PF sizobona ukuthi leyo opposition ukuthi izosiphusa kanjani yona. Sizothathela khona lapho sizokusekela. Emva kwalapho sesibonile ukuthi opposition leyo esabe siyifakile izosiphusa kanjani. Kodwa kwamanje mfowethu hayi, nanzelela mfowethu bazokuhlamba, baza kuhlambaza abantu, bazokwenzela inhlolo. Abantu sebekhathele, abantu bahlakaniphile, abantu bafuna ukubona ukuthi kanti opposition le izobaphusa kanjani, sebekhathele ngeZANU-PF. Abantu beze baze bakhathele ngeZANU-PF. Ngiyabonga.
Njalo-ke wasakazi bakaKidd 7 kunangapha naseMelika, sibonga umsebenzi omuhle elisiphathela wona. Ngami inkosi ngiyalibusisela ukuqhube ngendlela eliqhuba ngayo. Ngiyabingelele khonangale osamnedisi sadika, ngiye khonangale ngasebrikshini lesibukhwe ufowethu umadoda. Ngithi uvuka njani khonangapho ndoda. Ngiqhine ukhokhobe sakamama. Sike sasejoseph angithi u-Abraham. Ngijike ngisantumba nomfundisi wami. Ngibuye ngapha asentana umama ozala mina unalo. Filani khokhobe.
Balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngisikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ilizwe leSerbia elingumakhelwane Ritek. Ilizwe leSerbia elingumakhwapheni weleRussia libikwa lithole izikhali zokuzivikela kundizamtshina ezivela kwele China okwenziwe ensitha ngayonale impelasonto. Abazi ngokwenzakeleyo babikwa besithi kubonakale indizamtshina zakwele China eziyisithupha zithwele lezi zikhali ezohlobo lwama-surface to air missiles. Idolobho lakwele China eleShanghai libikwa lisuse ezibhedlela abantu abasinde kumkhuhlane weCOVID-19 abedlula inkulungwane ezilijumi lanye 11,000 ezibhedlela. Lanxa leli dolobho lile migoqo ye-curfew eyalisa abantu ukuhamba-hamba. Leli dolobho libikwa lihlaselwe ligciwane le-coronavirus kodwa iningi labahlaselwayo aliguli umkhuhlane we-COVID-19. Izizalwane zakwele France bezivota izolo kukhetho lokudinga umongameli olutshengisa ukuba umongameli Emmanuel Macron uza kuba ngutshiki lobhanqa laphikisana laye unkosikazi Marine Le Pen. Uza kwenza kube nokhetho lwesibili i-runoff phakathi kwababili laba. Kwezemelika. Umongameli Zelensky wakwele Ukraine uthi impi yelizwe lakhe lele Russia ingozi efaka izwekazi le-Europe lonke engozini. Wona amasocha akwele Russia akhanya esechiye injongo yawo yokuhluthuna isigodlo iKiev kumpi esikunyanga yesibili. Amazwe angentshonalanga athi amasocha ale Russia kumele etheswe icala lombhuqazwe. Sixoxe noLandela ngena izombusazwe umnumzana Difa wajabhe Pango Dube sambuza ukuthi ubona amazwe alobudlelwano lele Russia eqhubeka ngobudlelwano lobu na ngemva kwezehlakalo zocuku singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebesilazo. Uhlelo lokubhalisela ukuvota luyaqala njalo lamuhla. Ugatsha lweZimstart lubikwa lutshele amatitshala afuna umsebenzi wokubala abantu kuhlelo lwe-census ukuthi nxa bebeke batshengisela ngokukhalala umsebenzi bangadingi umsebenzi we-census. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.